So we seek a defender of VOA in Debele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lozindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC. Olamukelane njabulo enkulu emsakazweni weStudio 7 ngesonto mhlaka 24 kuLwezi 2024. Ngisithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso yeVendors Initiative for Social and Economic Transformation, VZ, ithi kuqakathekile ukuba abalamabhizinisi asathuthukayo babe lolwazi olujulileyo ngokusebenza kwengatsha zikahulumende.
Kuma-renters, kuma-rates, kuma-licensing, inalisikeli kukwene kanzili, kuyilungelo labo olokuthi behambe futhi be-demand ukuthi liyenzani ngemalini.
Abaculi benkayi bathi baqoqa umcimbi omkhulu ngenyanga ezayo ekampalakazi. Kusukela mhlaka 25 kusiya ku-31 kumawadi ehlukeneyo alendawo ngendlela yokuthokozisa abantu ngekhefu lekhisimusi.
Njalo ngenjongo yethu la ukuthi abantwana basuke esigabeni bangathi ukuvalwa kwezikolo babona ngathi sekungaba yikwenza izinto.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso yeVendors Initiative for Social and Economic Transformation, EVZ, yona esanda ukuqhuba umhlangano labamabhizimusi asathuthukayo. Abanye babo kungabasakhulayo, ithi kufanele abantu babe lolwazi ngokusebenza kwengatsha ezehlukeneyo ezikahulumende. Ukwenzela ukuthi balwele amalungelo abo. Kweziphathelane labasakhulayo lamhla, sixoxa lo mnumzana Prosper Masivi, isiphathamandla salinhlanganiso kuhlelo oluphathelane labatsha.
Ama-challenges ahlangana nama-informal sectors kakhulu ikakhulu akobulawayo. The lack of information from the city council ukuthi ibafundise kumbe ibazise izinto ezenzakala zathi akhonsenini bona njengabantu asebekhona ku-budget yakobulawayo. Before ama-informal sectors or ngithi ama-vendors, they didn't have a budget that is they have a specifically for one, but the city council is here ever father, that is a budget. If city council is going to have a mele, it needs an informal center, budget, which I, it has to be a budget, it is a budget, it is a budget, it is a budget, I'm an informal center, so they analyze, they follow up, they hold the city council account here, but when you are going to have a budget, you need to have a previous budget, they are 2022 to 2023, last year, you need to have a city council. All information, you must think that things are,
sesikhuluma ngalona lolo lwazi okumele libe lalo like laba lomhlangano obuhlafuna lolu daba, libona ingane uzaphumelela yini ukuthi bonke baluthole lolu lwazi?
Okay, njengenhlanganiso sike le meeting more of a training fundisa izakhamuzi lama-informal sectors ye-public finance management ukuthi kahle kahle vele yini public finance and njalo i-city council ma esiphethe imali leyana ikuhlonisile ama-taxes siyathola konke amalevu wonke lafana bayisebenzisa njani yepindle ye-city council and ngobani okufuze be-hold accounted because imali yana ngeyabo yikho sijayele ukuthi we pay the city council deliver. So besifundisa izakhamuzi lama-vendors ukuthi kuma-renters, kuma-rates, kuma-licensing, imali zonke ezikhokhelwe ekhanselini, kuyilungelo labo olokuthi behambe futhi be-demand ukuthi liyenzani ngemali yethu. Kule mali leyo kuthiwa yi-3% building fund ephiwa ngamawadi ngamawadi ekhangelwe ngukhansili, kulilungelo lalo zakhamuzi ukuthi zihambe zibuze ukhansili umsebenzi wabo le committee that is responsible for ukuthi elingenzani nge 3% retention yalo kulilungelo le informal sector ukuthi yenze ukuthi liyenzani ngamali zama licenses liyenzani ngemali zabalezi liyenzani kahle kahle ukuthi kanti into ngemali li collector from yithi njengezakhamuzi so i-training leyana ibavuya amehlo njalo ibancedisa ukuthi bebe well equipped maso sesiyalobha besiyadvocata for ama-rights abo when it comes to i-public finance.
Sesihlolisisa impumela yemfundiso leyi iyasebenza yini ithuthukisa njani umsebenzi wabathengisayo ezitaladini.
Umphumela uzasebenza i-training leyo besibiza ukuthi training trainers ukuthi hambe kuyetrain abanye abantu so abantu bebenaba le-information ulwazi yilo olujulileyo abantu bengaba lolwazi kuba lula ukuthi bevume okuvumakalayo kuba lula ukuthi be-check-e even ibhajethi so ma sebelelo lwazi kuzaba lula ukuthi even ma-city council i-allocate imali yathi imali leyo yokuthi siyilakhele ama-vending bays bengasayenzanga ama-vending bays labantu kuba lula for ama-vendors ukuthi behambe esikhansilini bethi hayi phela lethe ibhajethi yasenze yalokhu alokhu alikwenzanga why lingakwenzanga so the whole idea was just equip them with information kwenzela ukuthi bebe u-point of knowledge when they are going to ask questions ukuthi kanzini ngoba okubuhlungu kakhulu esikhathini ezini yikuthi bayabe belobha or besiyabuza ngezinto abangena-knowledge ngazo then ifithi kansile
Ikhansili silogatsha oluqondane lama informal traders. So luqalisile yini ukusebenza njalo le awubona umahluko.
So luqalisile ukusebenza umehluko omkhona njalo omkhulu. Ungakhangela ngaze uhambe kubo sokusile uhambe kunkulumani laphana kulezi ndawo esezivuliwe ezikhangele ezincedisa ama-informal traders ngoba esikhathini esiningi ama-informal traders agcwele yonke indawo most of the people asezivile bayazisebenza ngokuzithengisela so khathesi i-department of even i-town planning iyancedisa kakhulu ukuthi abantu bebe kwezindawo lapho abazakwanisa ukuthengisa khona bengaxhotshaniswa ngomasipala so i-department yana is very important njalo futhi yenza abantu bebe le-infrastructure e-proper ama-vending bays aluphahla enkulumane lapha ne-complex kule ndawo yavulwayo it's all due to ukuthi ikhathesi sokule-department that is specifically for ama-informal traders.
Lo ngumnumzana Prosper Masivi isiphathamandla senhlanganiso ye-Vendors Initiative for Social and Economic Transformation i-VZ esixoxelayo ecingweni ekobulawayo. Ngesizwe esiphathelane lamasiko.
Sigcina amasiko
wethu.
Salamukela Zulu. Kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Lilami uMthembu Zithembayo uGibbs Dube. Namhlanje silenhlanhla ngoba nilokhokhela ibutho lenkosi. Uzazithi ukuthi ngubani njalo lokuthi wenzani? Konapho nxa ekhokhela ibutho lenkosi
igama ngumlungisi madavda usawulela umshiva wezintombi kushabalala umakhitha zintombi sempedeni ukhitha eyedlulayo litsholo othi lapho engizalwa khona ngaphansi kwenduna umathuphula silana nje egori ngokuhlala
ye siyakuthi wena vele kwezamasiko lapho okuthakazelelwa khona akusitshela ukuthi nxa ugokhela ibutho kuyosenzani vele
ugogohla nje wesizwe ngokwawo so umsebenzi omkhulu kakhulu ngoba kumele ubone ukuthi ukhokhela amadoda doda ampila lawo kumele uhambe ngendlela eqondileyo ma usenza lezi zinto
ye singathi ngubani olilolongayo olitshengisa ukuthi kumele lenze kanje kanje lokunye okuthiyene
amabutho alezi nduna zawo zamabutho okuyibona awakhona vele acijisi abakhona labo kwazi ukuthi laba ngabacijisa ibutho laba abacijisa amaguqa laba abacijisa umkantshubomvu kuya ngesigaba ngesigaba ziba lisazi ukuthi ibutho lile sigaba ngesigaba ukuthi kulesigaba lesi kulesigaba lesi kulesigaba lesi so ngaphansi kwawo kwezinduna zamabutho ngaphansi komdidiyelo wamabutho lomsekeli wakhe kubaphuba lezi nduna okuyizona zamabutho ezincedisa lapho futhi ukusetshenzwa kanjani.
Yes, sizokuthi ngiyabe nomcimbi omkhulu akusitele ngomcimbi loza
njengoba umnyaka suphelile sesiqedile njengoba last week besingale egadade sesiyakhumbula amaqhawe kithi amakhulu asala laphana alele laphayana ezama ukuvikela lesi sizwe sakithi sesiyavala umnyaka khona lana eGauteng eGoli ngapha sesilungiselele ukuphindela emakhaya inkosi yakithi izaba lithuba laphana inkosi yakithi ubulela ndobhengwela kamzilikazi udobhadobha njengomlomo wenkukhu odobha umthwakazi bayo nalengayo abafunga bathi angeke amwela umzingalo omwela amakhanda amadoda uzaba le nkulumo ezabe iqondise esizweni ngalelo langa mhlaka 30 ekhuluma nabantu bakhe ekhuluma lesizwe sonke esifisela umnyaka omutha lo ebaphathisa lomphako abazahamba nabo esiye emakhaya besiya lapha babesiya khona mhlaka 30 November kwakuyisathathe sabe silana eTarfontein esikolweni laphana okuthiwa yi-BZB Hope Fountain School la eTarfontein yikho lapho esabe sihlangane khona.
Ya kwanxusa bani?
Wonke umuntu wakumthwakazi awukhethelekile ukuthi ungonjani elongo ungumuntu wakumthwakazi ingumuntu ongaphansi kwesizwe sakithi sakumthwakazi uyamenywa konke lezivakathi ziyavunyelwa wonke umuntu okhona uyavunyelwa ukufika kule ndawo siyalinxusa nonke bantu bakithi phelelani lapho sizovala umnyaka sijabule sifayelisane kahle sisiye emakhaya.
Yokuqakatheka kangakanani khonokho?
Kakhulu kakhulu ukuthi ngemva komsebenzi engidala esiyenziwe isizwe nonyaka sisebenze kakhulu esizweni sakwamthwakazi kuqala umnyaka ngo-April sagijima sayo ebabambeni lenkali kumhlomela enduna udakamela sesibuya lapho kwaba le-monthly cultural event eyayenziwe enduneni laphayana emkhezi umakhizi sesibuya lapho kwayiwe emhlahlandleni kuyakhumbula inkosi umzilikazi sesibuya lapho kwayiwa ukuyavulela itshe lapha lendlovukazi engathi lapho ngiyavula ithi lendlovukazi umathebe laphayani ndlovukazi inkosi umzilikazi sesibuya lapho kwayavula ilitshe lenduna yesizwe laphana uGambu Sithole leko ngaphansi kwenduna uManguba eplant sesibuya lapho kwayiwa egadadi ukuyakhumbula amaqhawe akithi umsebenzi omkhulu lo wenziwe ukufuza abantu behlale phansi bezibonge bejabule nje bekhumbula bebonga yonke le msebenzi bebonga amaqhonga abakhokheleleyo zange sibe neengozi eziningi sihambile siyile ezizweni ezinye ezifana laboSwaziland siyile kwaNatali siyile endaweni zazange saba neengozi esahlangana nazo emgwaqweni konke lokho kumele sibonge emaqhongeni akithi zamaqhonga esizwe ukuthi kusikhokhelele kuze kuyefika kuqhatheke kakhulu kulo
hayi sibonge kakhulu jabalela ongathi kusasa. Yeloke ngumnumzana Jabalala ukhokhela ibutho lwakhethwa umntwana wokumalo oba inkosi yamaNdebele ubulelani lobhengula. Hayi simara pa kuhlelo lethulo lamhlanje ngolivalisa ngenjabulo ngumthembo Sithembayo uGibbs Dube lilale.
Ziyalandela ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama nguNtungamile Nkomo namhlanje silomfundisi uSenisifanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa ngiyakhola ukuba libe leviki enhle
usiphatheleni namhlanje.
Namhlanje mfuna sikhangela ukuba kutshoni ukuba ngubaba. Singabala kwabase-Efesu 6, chapter ka 6 verse ka 4. Ithi lani bobaba lingabathukuthelisi abantwana benu, kodwa libondle ngokulaya langokufundisa kwenkosi. Kutsho ukuthi nxa siqalisa namhlanje ukuba sikhangele lolu daba lokuba ngubaba, nxa umuntu kuthiwa ngubaba ngkhaya, kutshoni uNkulunkulu wamdalelani. Siyakwazi ukuba sonke silaleleyo kathesi silendlela esafunda ngayo ukuba lo muntu othwa ngubaba ungabe kungumuntu onjani. Abanye safundiswa ngendlela obaba bethu abasikhulisa ngayo, abanye njalo safunda ngendlela abantu abanye omakhelwane esasibona ukuthi nxa uthwa umuntu othwa ngubaba wenzani. Kanti namhlanje bemfuna sikhangele ukuthi lo owadala umuntu othwa ngubaba wayevele ekhangelela ukuthi ubaba enzeni. Okokuqala, siyananzela ukuthi uNkulunkulu edala u-Adam emenza ukuba yinkokheli emzini wakhe. Wayemdalela ukuba akhokhele umuzi wakhe, njalo wayemdalela ukuba uzaba labantwana abazaba khona. Kule ndlela okumele abakhulise ngayo, njalo kule ndlela kulesikhundla sikababa, kulesikhundla sikamama, kulomsebenzi kababa, kulomsebenzi kamama. Ngakho ngifuna ukuthi ngokuphangisa ngikhangele izinto ezintathu obaba uNkulunkulu abadalela bona. Okokuqala, ubaba nguye ongumkhokheli wangkhaya, nguye okhokhela ngkhaya, nguye oletha umbono ukuthi siyangaphi, senzani, sihlala ngaphi, sidlani. Konke lokhu ngumsebenzi kababa. Ngakho ubaba nguye owondla wonke umuntu, nguye okhangelela ukuthi awondle wonke umuntu. Vele yena u-Adam edalwa nguNkulunkulu, uNkulunkulu wathi eqeda ukumdala kazange ahle amnike u-Eve umngakhe, kodwa waqala wamusa engadini yase-Eden ukuthi ayesebenza kiyo. Sesebenze kiyo-ke kwase kubuya-ke u-Eve. U-Adam wasekholisa wathi hayi, leli ithambo lamathambo ami, ubhambo lamabhambo lwami. U-Adam ekholisa lapha nembono u-Eve, kodwa-ke wayevele esesebenza. Uthe ngemva kwa-Eve sokubuya abantwana, simfica vele u-Adam engumuntu okhutheleyo osebenzayo engadini, elungisa, ewondla imuli yakhe. Ngakho umsebenzi wakho wokuqala nxa uthiwa ngubaba ngowokondla imuli. Okwesibili, yikulaya lokuqondisa abantwana. Sasibone kathesi emajele kugcwele amafana, kugcwele obaba, babe bengena nxa yokuthi baswele kwezinye isikhathi umuntu obaqondisayo. Nxa ubaba engekho oqondisayo, asitsho ukuthi ubaba ahlukuluze abantwana ababambe ngokubahlukuluza, kodwa asitsho ukuthi abaqondise ngendlela okumele bakhule ngayo, abaqondise ngendlela okumele bebe mazi ngayo uNkulunkulu. Abantwana abaningi ukukhonzwa kwabo uNkulunkulu lokuba mazi kusukela ngkhaya. Ngakho ubaba ungumpristi omkhulu okumele aqondise imuli yonke. Njalo-ke ubaba kumele asifundise ngendlela zenkosi ukuba kambe inkosi siyazi njani. Konke lokhu kuqakathekile kakhulu ukuthi ubaba athathe leso sigaba sakhe esokukhokhela imuli, isigaba sakhe sokuwondla, isigaba sakhe sokusifundisa indlela zenkosi. Baningi abantu abakhula-ke ubaba engekho. Ngakho-ke ngomusa wakhe uNkulunkulu uyasidingela abantu emakhelwane, omalume, abanye abantu abangathatha leso sigaba sikababa, kodwa kuqakathekile ukuthi kube umuntu ongubaba empilweni yakho. Njalo kokugcina, ubaba omkhulu phezu kwakho konke nguNkulunkulu. Yikho uJesu wathi esifundiswa wathi sithi baba wethu osezulwini. Umuntu ongubaba uyasivikela, uyasondla. Yikho uJesu wathi sipheke isinkwa sethu sansuku zonke. Wena ungubaba kathi esondlaleleyo, uyaletha naye isinkwa ngkhaya ebantwaneni, uyabapha isinkwa sensuku zonke. Lo mama ongkhaya ukhona ukwenzela ukuthi ancedise wena, kodwa wena nguwe olomlando owokondla imuli. Nxa umama ekwenza esondla lemuli, uncedisa wena. Awumelanga lo msebenzi uchiyele umama. UNkulunkulu wabeka wena ukuthi lo umsebenzi wakho.
Akuyiphethe mfundisi.
Baba, ngegama likaJesu siyathandaza, nithandazela bonke obaba abalaleleyo, basize ubanike umusa ukuba bakwanise ukuba ngobaba. Kulabo abehlulekileyo uNkulunkulu amsiza, sicela ukuncediswa nguwe moya oyingcwele, moya kababa, ngegama likaJesu. Njalo nithandazela labo abakhula bengalabo baba ukuba uNkulunkulu ungubaba wabo, umoya oyingcwele uzokubasiza, abaduduze, lalabo abahlukuluzwa ngobaba enhliziyweni zabo. Ngiyathandaza ukuba uNkulunkulu alincede, alisize, ngegama likaJesu. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisifanda. Thiyani indlebe uhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. abaculi benkayi bathi baqoqa umcimbi omkhulu ngenyanga ezayo ekampalakazi kusukela mhla ka 25 kusiya ku 31 esigabeni sabo endaweni ezibalisa igonye nkayi center kwelutshena nyaje ezitolo zemateme khomayanga lezenka ngendlela yokuthokozisa abantu ngekhefu lekhisimusi umcimbi lo obizwa ngokuthi yinkayi festival njalo lapha sizwa umculo werumba othi ikhothe ikhothayo okabheka usizi Fuzane yena ohlabela le maduma express uFuzane ungumsekeli kamgcinisidalo wenkayi festival njalo sichathisela okuningi ngomcimbi abawuqoqayo
ngibusizi Fuzane ekhaya ngizela emakhasane enkali sikoke umcimbi wethu ukuthi uyoqala isukela kobulawayo mhla ka 24 sizobe sisegonye ezitolo mhla ka 25 umcimbi wethu kahle kahle ngingasho ukuthi ingu 7 so sizoqala egonye ezitolo wavele wasibhukha lo muntu emnyakeni ojolileyo siye sakwenza lokho sizenzela futhi kungela ukuthi siye sathola iposta singabantwana benkayi kuphela so sizoqala egonye mhla ka 25 26 siyabe sisenkayi esenta sisuke lapho siye egwelutshena sisuke egwelutshena siye enyake sisuke enyake siye emateme from mateme siye ekhomayanga from khomayanga siye ivala sesisemtemele njalo ngokwamalungiselelo siyasuka sacabanga ukuthi senza ukuthi umculi ngomculi ozosijoyina or esihamba naye le usijoyina nge-1000 rand so basabela baba balutshwana abaculi entayi baningi bayafika maybe noma 53 kodwa singu-22 kuphela kokwamanje so sakwenza kwaba open ukuthi abenza ama-poetry nalaba abahlekisayo amanezinto ezimancane ba-approacha futhi nabadala nesikolo ukuthi mangingaba abantwana bekhona ukwenza izinto ezincane ukuze zibonakalisa amathalenti wabo kuvulelekile konke lokho njalo ngenjongo yethu la ukuthi abantwana basuke ezitakadeni bangathi ukuvalwa kwezikolo babona ngathi sekungaba ikwenza izinto ezikhiphizeleyo siyabona namadrugs angene kakhulu ayabusa khuluma kunje abanye sebenzisa amagama amabi abanye sekungasho ukuthi babizwa ngababulali ngenxa yokuthatha izidakamizwa sebenamacala abawenzileyo bengakuqondanga ngalokhu ngenxa yokuthi kunento ezibabusayo emqondweni yabo
ukhulume ngokuthi abanye abafuna ukulixhasa babhadale laphana imali ngeyani imali leyi njalo lini elikuqoqayo lincediswa mbani lizenelisa ukuthi indleko zonke lizibhadale
allright umbuzo omuhle lowo dadewethu imali leyi esiyiqoqayo laba basijoyinayo ikhava isound some 15 ezidlala laphana engakwazi ukuthi ibangele abantu umsizi mhlapho bangafika 300-500 proper sound sound mangalibeka ngaleyo nsizi isawunje ethe ukuthi plus transport kanye nokudla okuzodliwa khona ngale umuntu ma ngabe econtribute leyo mali i-havard ukudla so isindi yonke leyo mfred i-transport iyamkhava ukuthi khona lapho isamba nesigangoma usuke ungekho wedwa mhlawumbe lamagidangoma abe mathathu okanye babe yi-3-4 bonke basakarahlukho kokhona lokho esizobe sikwenza olokulabo ohamba nabo oyosisana labo ukupromotha umculo wabo
boke abantu abazolilalela bona bayabhadala yini njalo lina liyalidinga yini usizo lokuthi liphathiswe ukuxoxa nomthetho ungaphakathi
ngoba singabantu esifika
kasana ngapha ngoku abaningi base South Africa bakhona abakubulawayo kodwa ukuthi uziye kuwenkayo uyacela ekukhwameni so abangenayo abantwana ngamadola then abadala ngamathuthulayo
Kangelele ukuthi bazabuya ngobulingi abantu.
Kangelele ukubazabuya ngobulingi ukudlula lesiyana ngoba abalethakazelele kakhulu kunjalo abanye abasiyenza engathi imibono ukuthi hayi yini into eniyenza. Kufuneka sisele kusase isikhathi njengabazali la ukuze sithole mhlawumbe sifike ikhabele sakhongolozela lapho eningagigela khona labantu abathathiswa lila ngamawindo izinto ezifana.
Nje bebaningi abazali khasa kodwa sikhuluma nje ngobani ongabacabanga nje ukuthi sebezimisele
bakhona asebezimisele njengalaphana empumelelo kojunction kushilo ukuthi hayi ngikhasa ozalini la ngizonika ebekele ukuthi naye kwelasisayithi ishiya also giving back nasifika laphana kubakhona kwethu nabantu ababanile ukuze naye akwazi ukuhlomula business wise. Nasikhona ngathi futhi kusase nomuntu oyedwa osibizile nakwesipho sami entayi esente
kubaculike
kubaculi laba abasabelile ngise ngikhosha laphana. Originally nayo izoba khona iyachasa nayo fakele isanda ngaphana transport line nembijana mbijana funeral ekhomaya abaculi ababekhona kunabaculi abathi Precious Diana Colin Moyo Ntombi yabelungu ngibiza ngumaphotho bacula bomamthi omunye uthiwa ngumagwizi naye wenza into ezepoyetry into ezingathi ngamahlayo yahlekisa nakhona mpela kuze kufike up to 22 ngiyabanisa abantu bakithi ukuthi mpela babuye bazobona ukuthi abantu abazobenzezani sicela basisapote khathi nala eduze phambili ukuthi baye khathasa ngeke sale sizohlabela lokhu abafike besikhazi khona sizosebenzisana
lowo ngubheki Suzane umculi wenkayi esixoxelayo ekwele South Africa siphuma ngomculo kaColin Moyo othi Nkayi Festival. abizawuzwayo ke kuleyo festival ngenyanga ezayo ngekhefu lekhisimusi njengoba lizizwele nje inzwisa yamakhono abalawo banengi ke abaculi abalingisi imbongi umsebenzi wabo ongasangenanga emoyeni olivalelisayo yimi usithandekile Mhlanga ngisithi asidibaneni njalo kusasa.